UMnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe, abanye vela e-America, i-started le-AU. Ngibona ngathi umumo khathesi sungathi sitshiyene kulalo owakwakuke khona kulo mnumzana uRobert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zinganceda kakhulu ngoba ukhetho alusuye lwezanu PF. Lukhetho labantu beZimbabwe nxa kule ncedo elungazizakala bona ngathi bazavuma abakumnangabo.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi iBVR, i-system yeBVR iyadula, imitshina yakhona ifuna amagetsi, ifuna ama-material, ama-polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho ukuze luphumelele kakube ama-polling stations amaningi. Abantu abaye besebenzela iZEC labaye sebebaningi. So ngibona ngathi mina imali vele ayisezenele kule ndlela eziningi abancintisayo, amalunga ancintisayo, amaphathi ancintisayo labe bekhuluma kuma-radio, kuma-television station, i-outside broadcasting unit ihambe isiyathatha imihlangano. IZEC ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni ohambelana lesekelo sombuso.
Kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na, kuyini obona liphuma lakho leli qula? Lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle?
Ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba bengaze bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabo Zimbabwe Election Support Network, onango lamalunga amaqembu aphikisanayo, yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho okuvalekile. Kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emarediyweni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda, kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavasi afanele bayikhangelisise lawo ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi ihlupha kokhetho kuqondane le mithetho yakhona.